Amahhofisi abeZimbabwe Congress of Trade Unions kobulawayo avuke ehanqwe ngamapholisa ngemva kokwala ukunika imvumo amalunga ale inhlanganiso ukutshengisela efuna ukuyanikeza umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube isikhalazo sokuthi kabayifuni inhlawulo yomthelo yokubili ekhulwini. Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcinisihlalo we-ZCTU ku-Western Region, uthi lumhlangano ubuqoqelwe ukuthi izisebenzi ziboniswe ukuthi umthelo lo aziwufuni ngoba ukhitshwa phezu kwemithelo eminye ezivele ziyibhadala.
Injongo yokuba lapha yikuthi besilungisile ukuthi sizotshengisela ukudana kwedlu okungathokozi kwethu ngepolisi eyalethwayo ukuthiwa yi-monetary policy eyalethwa ngumavuthi ugavena we-reserve bank encetisana lominista uMthuli. Siyananzelela ukuthi bafaka i-2% i-tax and thina njengezisebenzi sithi hhayi lokhu asikwemukeli.
Umnumzana Kamurai Moyo, ilunga le-ZCTU ku-General Council, uveze ukukhathazeka ngokuthi uhulumende uphanga ukuguqula izinto engakhulumanga labantu.
Abantu bebebuyile and njalo abantu bakhona ukubuya abaningi ukuthi nje izolo kusukwaba lokuphambaniseka sokuleyo umbiko wamapholisa ukuthi amapholisa sebeyivalile leyidemo. Kodwa-ke abantu abaningi abakulalelanga khonokho babuyile, abanye lokho bekhona phandle. Injongo isiqobonke yasendaba leyi kuyini, sikonona ngani? Sikhuluma nge-2% iyafakwa nguhulumende through uminista wabo, uminista wokufinance uMthuli Ncube.
Emva kwalomhlangano abantu sebechitheka lamapholisa abevimbile sevumile ukuthi abantu bachitheke, uKhansila Mlandu Ncube olilunga le-Commercial Workers Union uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengezisebenzi nxa besithi bayakhuluma ngento ezibahlukuluzayo bayahlukunyezwa okuyinto ephikisana lesisekelo sombuso. UKhansila Ncube uthe njengezisebenzi abasoke bekhathale, bazaqhubekela phambili belwela amalungelo abo.
Njengezisebenzi kuyasidanisa kakhulu ukuthi lapho nxa sithi sikhulume ngento ezisihlukuluzayo siyavalelwa, siyaliswa. Sikhuluma nje umongameli we-union yethu utshayiwe nje eHarare, kuyasidanisa kakhulu. And ungabala isisekelo sombuso siyavunyelwa njengezisebenzi ukuba sidemonstrate sitsho esikhalaza ngakho. Lokho kumsuku kuyatshengisa ukubana nxa uhulumende enganakaneli izisebenzi lezo adlakizwa imali uzanakanela ubani. Kodwa sithi thina njengezisebenzi kasiphele umoya, siza kungena emgaqweni lokho ngokugcina ukuthi sibayekele besivalele.
Amapholisa ahle avuka evimbile emahhofisini awe-ZCTU, abantu abaningi bahle besabela khathana bengazi ukuthi azabenzani. Amalunga ekomithi ye-ZCTU acine engenisa abantu ngokubazi emahhofisini ukubavikela engozini ngemva kwembiko yokuthi eHarare abantu sebetshaywe babotshwa ngamapholisa. Kodwa amanye amapholisa azame ukungena phakathi kwamahhofisi e-ZCTU lapho abantu abakade bebuthene khona, axotshelwe phandle izisebenzi ebezibuthene lapho. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.